Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 22 kuMfumfu 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo yikuthi ngubani ozasayinela laba abantu ababe sebevela ebantwini.
Umnumzana Sengezojabangu waxhotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ejale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by elections.
Mina andireport kusengezo. Kusengezo kasilutho kimi. Umuntu nje ngimbona ezitredini. So akukhulumayo kungabe ku-affecta abantu bakhe hatshi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi-challenger i-recall yami.
Kodwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi uyaziyenga uJabangu ngiqhubekela phambili impi phakathi kwele-Israel le-Hamas. Salethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Sengozojabangu waxhotshisa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edale lepalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by elections uzaqhutshwa mhlaka 7 Mpalakazi. UJabangu utshele iStudio 7 ukuthi uselamagama abazancintisa kukhetho lolu njalo labazangena kudale lepalamende kusetshenziswa okuthiwa i-proportional representation. Uthi bazatshiswa kabuhlungu abazakwenza intando yabo kukhetho lwama-by elections uzaqhutshwa ezigabeni phose ezilitshumi lapho aqhotshisa khona amalunga edala lepalamende. Ibandla lesalesisi lidla amalahle ngokwethulwe nguJabangu othi okwamanje ungumsekeli nikanobhala jikelele kwe-CCC. Ake sizwe uJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Okumele adinge abantu loba ngubani ngabadinga abantu but okuqakathekileyo yikuthi ngubani ozasayinela laba abantu ababe sebevela ebantwini. Ngezinto kathesi ezimi ngayo in terms of principle yikuthi umuntu olelungelo lokukhipha abantu ephalamende kumbe ukhipha abantu ephalamende nguye olelungelo njalo lokubisela abantu ephalamende. Kungehlula lokho ngilethemba lokuthi indaba le isenkantolo, inkantolo engaphezulu i-High Court. So i-High Court yilo ezahlazulula ukuthi vele olulungelo lokusayinela abantu njalo nxa i-High Court ihlazulula izahlazulula ukuthi unobhala jikelele osabambe isikhundla leso singakayi ku-Congress yimi ingavele itsho njalo kutsho ukuthi akusela omunye umuntu ozabuye abe lelungelo lokusayina. Kodwa singasabala inkantolo sesikhangela nje ama-facts. Olelungelo kathesi yimi ngoba yimi embakhiphileyo labana abantu ephalamende. Iphalamende ivumile bona kababakhiphanga ephalamende mhlawumbe bebevele bezakwehluleka lokubakhipha bona ephalamende.
Ye, lapho utsho ukuthi vele akumelanga i-CCC ibhode ngale kwakho. Kumele badlule kuwe. Abakufaka abanye abantu kwebangalunganga bangakwenza khona.
Sizazama ukuthi sinqabele ukuthi kungabi la ma-double candidates. Ngoba kathesi kule ofisi ezimele yodwa. Inxa kuthiwa yi-ofisi ka-Secretary General. Angisomabhalane ka-president. ngingumabhalane jikelele wenhlanganiso ukuthi ngizimele ngedwa kodwa kule presidium kulama organs of the party ngiyayenza ama decisions yimi njalo engilobayo izincwadi yimi njalo engikhipha imbiko eparty so ngaleyo ndlela kutsho ukuthi sizavala izikhenxe zonke ukuthi kungaze kwaba le loophole yokwenza ama-double candidates and ngimele iparty phela laba bahambe enkantolo ngama-individuals akula muntu omele iparty ongichallengileyo mina ukuthi angisiyo secretary general any member uyakwanisa ukuthi akuchallenge but kalalungile loku kuchallenja lokho kuyabe kusitho ukuthi mina ngangichallenjwa umuntu omele iparty akula muntu osekwenzile lokho so kutho ukuthi nje ngifakelwe nje ipenalty e-High Court.
UMnumzana Sengezocabango uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC besixoxa laye ekobulawayo ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla sebandla le-CCC. Isikhulumele sebandla leli uMnumzana Promise Mkhwananzi ubethembise ukuba uzakhuluma le-Studio 7 kodwa asatholakalanga sazi sabuya emoyeni. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda waxotshiswa nguCabango edale lephalamende uthi indoda le yenza okungekho emthethweni.
Uyabona okwakuqala mina andireport kuSengezo. USengezo kasilutho kimi. Ngumuntu nje ngimbonayo ezitredini. So akukhulumayo kungabe kuaffecta abantu bakhe hathi mina. Yikho la namhlanje lokhu ngi-challenger i-recall yami edale le High Court. I-challenger because ngiyayazi ukuthi yenziwa ngumuntu ongayisuye okumele ukuthi ayenze. USengezo kaso Secretary General wami. Kaze kakazake kube lesikhathi lapho ekake ngareporta khona kuye ephathini le kuthiwa khona i-CCC. Ngenxa yalokho-ke lokhu akhuluma ngakho izifiso zakhe ekhuluma la ekhulumela abantu bakhe wena kalula abantu bakhe la yasebenza la abangahlanganisi mina labanye bami abangaxotshwanga ngendlela efaneleyo ephaliyamen.
Uthi-ke umuntu ongasoze alandele khonokho akufunayo kasoze akukhiye ukuthi ungene ku-by-election ngakho-ke nxa sungena usuyabe usuyi-double candidate so uthi abaza kwenza khonokho uzabajezisa futhi ukubona njani khonokho.
Hayi yabona uSengezo ukuthi nje seluhlanya ngasakwananga ngoba iqiniso elikhona ngelokhu ukuthi ama-double candidates akhuluma ngawo thina vele siwajwayele bevele wafakile kobulawayo lapho wachaya but njengebyelection yonaleyo ukuthi khona iza kuba khona angikwazi engxenye ngaba khona emaphutheni akhe angiyiboni mina ngizama ukuyikhangela sibili le byelection akhuluma ngayo uSengezo khona ngani yinto nje ezaphelela emoyeni njengezithukuthuze nje angiyiboni sisi
yena uthi khonokhu-ke usedalelwe umthethwandaba kaphala ukuthi limnike kumbekwa ngoba yena vela kula muntu omchallenja ukuthi kasiyo interim secretary general ukuthi akula even oyedwa
ngimchallenjile mina ukuthi kayisuye interim secretary general ngimchallenjile ku-founding affidavit yami ngisithi khona ilo muntu mina ukuthi ngu-secretary general angikwazi njalo lokuthi ilunga le CCC angikwazi ngatshengise ukuthi yena uyikho lokho akutsho khona akulalutho alutshengisayo akulalutho aluletha phambili ukuthi lutshengise ukuthi for sure uyikho lokho akutsho ngaphandle kokuthi nje esinya ekhona ngale lapha khona khona so I still maintain position yami yona leyo uSengezo kaso secretary general nakanye kalalutho aluletileyo edalele umthethwandaba olutshengisa ukuthi yena ungu-secretary general kumbe njalo ukuthi mina ukuthi ngaxotshwe party so kanamandla phezu kwami uSengezo is just ngumuntu nje osihambelayo esiqa.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda usanda kuxotshwa edale lephalamende nguMnumzana Sengezo Cabango wexoxa le Studio 7 esebhinga. Ikubekela phambili impi ephakathi kwele Israel leHamas nesikhathi ele Israel lihlasela ngamandla eGaza ngenzizamtshina ezithwele imibhobho njalo lilungisela ukungena kuleyo ndawo lisebenzisa amasotsha ahlome aphelela njalo ajame emngceleni weGaza le-Israel. Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Israel lilakho ukungena eGaza lisebenzisa amatanka athwele imibhobho emikhulu lokunye. Ngakwelinye icele ukuyaxokozela emngceleni wakwale Lebanon le-Israel lapho phoselwana khona amabhomba. I-Hezbollah esekelwa ngele-Iran isidubulana lamasotsha akwele-Israel isola abakwenza eGaza. Kuze sizokunengi ngempilo ziqhume ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Thabang Nare okuhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe lapha ukhuluma ezimele.
Umhlaba wonke bebelokwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israeli kuzwakala ngani iHezbollah lapha eLebanon naye kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini leyi Israeli leHamas kuthi le-Iran la izwakala ngani la iyalungiselela kwazi ukuthi ubini yiyanike Hamas imali. LeRussia kuthiwa izithumeza indizamtshina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje futhi kulokwesaba kakhulu ukuthi kungagcina sekusiba le mpi engasilumatheka enkulu kakhulu khona phana.
Singathi-ke kulungiswa njani nxa kulokwesaba kunje?
Kunzima Duke, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana kuTeres esithi hhayi kukhumisane umlotha abaningi balokhu besithi leyi okuthiwa yi-two state solution ukuthi Israel le-Palestine behlalisane kuhle khona phana. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ubudubo kuba yi-Hamas ngoba i-Hamas yesuke yathumba abantu abangama-Israeli yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ezithiyeneyo nase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine kodwa ngenxa ye ubukhulu lokwenziwe iHamas bathi hayi iHamas abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa iPalestine leHamas.
Ye siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene eGaza Strip khona ngale kuyahlasela phezu kokubhomba konke lokhu pho ke abantu ke abasoze befika kakhulu khona.
Hayi lokhu yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama-tunnel ukwembiwa ngaphansi so bayakwanisa ukuthi becatshe ngaphansi so abakwaziyo ezokulwa laba bathi hheyi yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilitshumi ukuthi sibili nxa i-Israyeli sithi singena emhlabathini waseGaza.
UMnumzana Thabang Nare ukunhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe beqoqa le-Studio 7 ese-Boston khonapha kwele Melika. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeya-James France Press babika ukuba uMnumzana Mohamed Bazoum wagenqulwa libutho kwele-Niger uyaphila lemuli yakhe. Abathuthuna umbuso bathi wazama ukubaleka ngontulikazi bambamba bamvalela esigodlweni sikamongameli. ELeRussia lihlasela edolobheni leKharkiv izolo lapho libulale khona abantu abayisithupha. Amabhombo aphoselwe kuleyo ndawo abhikize isakhiwo sokuthwala incwadi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeRoutes. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
esintu. Namhlanje ke silo uMnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba olukhulu kakhulu, udaba lukaSimiso Senkosi obulewe ke lisoka lakhe uDingani Sibanda. Kuthe sokunjalo ke umdeni wakoSimiso Senkosi ukuthi sebefuna izivulamlomo ukangaziwe amalobolo lezinto ezifanayo. Kambe esintwini kuyavuma yini lokho? Ngizakwamukela kuhlelo ngwenu.
Ngibulelela babuDube kubalalali bethu nabasakazi bethu be-VOA. BabuDube abantu besakithi isintu yinto elichilo leyo yokuthi abantu bangabe sekuthole umuntu bese kuba lezinto ezifana nalezo ukuthi bathi bayalobolisa benza yonke lento. Kanti futhi into engavamisile ekadeni ukuthi kube nokubulalana kakhulu la othola khona umuntu esezowabulala unkosikazi noma mhlawumbe ophila naye obengakabi unkosikazi ngokugcwele. Kodwa-ke kuye kwenziwe nje indlela yokuthi mhlawumbe ekuhlonishwe phela lo osethule alondolozwe aze fike endlini yakhe yokugcina. Kungenzeka vele abakubo kwentombazana bakhalale mhlambe bathi bona bazazenzela konke laba babulali bona ngeke bebe ingxenye yokumbeka. Kodwa ke futhi laba ngapha kulo ongumfana mhlambe ongeno osuke bulale le ntombi yakhe noma lo nkosikazi wakhe, kumele benze indlela yokuzama ukuthi kuthelelwane amanzi ngokuthuma izithunywa ezizoya laphana phela ziyolabhela ziyocela ukuthi kuxolelwane ngoba ekugcineni umndeni wonke usuke ungathinteki, umuntu osuke wenza ububi nguye lo umabulala.
Sikhuluma ngakhonokho-ke ukulabhela kuvele kwakusenziwa nakudala, kwakusenziwa njani?
Bengisathi mina bekwenziwe nxa ngabe umsebenzi sewenziwe, nxa sebethumela umuntu ukuthi akaye laphana noma abantu, bese-ke mhlawumbe labana sebesithi-ke akugezwe ilokhuzana umndeni wabo ngendlela thize, bese kugezwa-ke nakho lokho ukuthi mhlawumbe kuba nesilwane noma izilwane ezikhitshwayo ngendlela yokukhombisa ukuthi uzanywa khona ukuthi kubuyiswane. Kodwa akuze kwabizwa-ke ngokuthi kungamalobolo noma kuyinhlawulo, kodwa-ke kuye kube yileyo ndlela ukuthi kugezwe lowo muzi. Nalabo futhi bezama ukugeza icala lela lingahlalise lilengela umndeni wonke uze kufike ezizukulwaneni.
Ye, siyawazi ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwanga khonokho kuyangena uzimo ekhaya, akunjani?
Ye, kunjalo impela, njengoba sisitsho ukuthi mina iye kukhangelelwe ikakhulu nesizukulwane esizayo noma umndeni nje wonke. Othola ukuthi nxa kungalungiswanga kahle kusengenzeka ngempela into yakhona ibisisiba yinduku ezohlasela umndeni wonke nesizukulwane.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadiko zamasiko esintu. Sibonge kakhulu baba Ngwenya, ungadilela kusasa ba.
Asibonge bakuduke, sibonge nakubasakazi
abanaleli. Sike sizwe-ke ezokholo lwesiKristu silo mfundisi uSeni Sibanda.
Namuhla ngizafuna sikhangele kwabase Efesu chapter ka 2, ngizabala kuverse 1 ngisiya ngiyehla phansi. Lina lalifile ngezimpambeko langezono zenu elalikade lihamba kuzo ngendlela yalomhlaba, lilandela umbusi wamandla asemkhathini ongumoya osasebenza lakathesi phakathi kwabangalaleliyo. Ngifuna ukuthi sehle lapha sikhangele ukuba kuvesi ka 5 ithi lanxa sasifile ngezimpambeko zethu wasivusa kanye loKristu ngomusa lisilisiwe. Wasivusa kanye loKristu Jesu wasihlalisa kanye laye ezulwini ukuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise inotho enkulu yomusa wakhe lobubele bakhe kithi kuKristu. Ngifuna sinanzelele bazalwane namhlanje ukuba ilizwi lenkosi lithi thina sivusiwe laye uKristu. Siyakwazi ukuba nxa uNkulunkulu singabi mazi, uPawulu uthena lapha kwabase-Efesu, lina lalifile. Umuntu ofileyo ngumuntu ongakwanisiyo ukwenza ulutho, kodwa siyananzelela ukuba uPawulu uthi ngenxa yomusa kaNkulunkulu livusiwe. Livusiwe laphila kuNkulunkulu. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kumele siyinanzelele. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu asivusa ngaso ukuze imizwa yethu, umphefumulo yethu ivuke kuKristu, ikufa kukaKristu njalo ngumusa lobunene bakhe. Ngifuna abantu bebekwazi ukuthi njalo sonke silaleliwe balaleli bami, sibekwazi ukuthi singeke sasebenzela lumusa kaKristu, singeke sasebenzela ububele bakhe, kodwa kungomusa wakhe. UKristu uthi yena, wozani kimi lonke lisindwayo ukuze ngilethule imithwalo. Njalo-ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuba uKristu nguye ukuphila kuze kube naphakathi. Nxa sisiza kuye sithola impilo entsha kuKristu, impilo esehlukanisa labanye abantu. Lokhu akutsho ukuthi singabantu abakwanisa yonke into, kodwa ukuthi singabantu abathemba umusa kaKristu. Nxa siphakathi komusa wakhe, siphakathi kwamandla kuNkulunkulu. Uphawu lapha ulethe indaba ezinhle. Indaba ezinhle ukuba asilahlwanga uNkulunkulu, njalo akumele angasitshone siphakathi kokuba sifile empambekweni zethu. Kodwa kumele sibe ngabantu abakwanisa ukuthi siphile kuKristu. Siphilisayo ukwamukela yena uJesu ukuba phakathi kwempilo zethu. Siphilisayo ukuba yena uletha impilo entsha phakathi kwethu. Ngiyakwazi ukuba abanye bayabuza ukuthi kambe lokhu ngakwenza njani. Zintathu indlela ongazenza. Okokuqala, kumele ukuba ulethe inhliziyo yakho kuKristu. Kuqakathekile lokho. Yonke into ivelela enhlizweni. Okwesibili, kumele ingqondo yakho iguqulwe ikwazi ilizwi likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu liletha umqondo wakhe. Yilo elitshintsha indlela esenza ngayo izinto. Okwesithathu, ikunanzelela ukuba thina sisesigabeni sokuba sihlezi layo uKristu emazulwini. Kutsho ukuthi uNkulunkulu usibeka esigabeni sokuba usikhangela njengabantu bakhe, njalo nxa ekhangela thina ubona uKristu owasihlengayo. Ubona umuntu ohleziyo esandleni sokudla kwakhe. Ubona umuntu onamandla ngoKristu. Sesigqiba namhlanje kusihlwa, mfuna unanzelele ukuba loba sasifile ezonweni zethu, uKristu sivuse kakutsha. UKristu letha impilo enaphakade phakathi kwethu. Ngakho-ke mzalwane, akumelanga udangale uthi mina ngikwanisi. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi uvumele amandla kaNkulunkulu asebenze empilweni yakho ukuze uthole lokhu ukuvuka kakutsha okukuKristu. Amen. Asithandazeneni. Baba, ngegama likaJesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba umvuse phakathi kwesono babekwazi. Siyakwazi ukuba wena babekuqaliseni wawuvela unobudlelwane lathi. Isono sasehlukanisa lawo, kodwa ngoKristu ususibuyisele. Siyabonga igazi likaKristu eliyilo elisigezise ezonweni. Siyathandaza ke Baba ukuba kuwe wonke lo olaleleyo basize iNkosi babekwazi ngcono, njalo impilo zabo zibe kuwe ngegama likaJesu. Amen. Balaleli bami, asihlanganeni ngeviki elizayo. Senzeni njalo lokho esikukhuthazana ngakho ukuthi asivumeleni ilizwi leNkosi lisiguqule lisebenze empilweni zethu.
Lapha sizwe umfundisi uSeni Sibanda esithulela ezokholo lesiKristu.
Siyalamukela kusigaba savatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Sipho Sibanda owasungula inkampani etolika indimi ezithiyeneyo eZimbabwe.
So iAlaso yinkampani eyenza ngokwendimi ezithiyeneyo. Okwakhathesi silendimi ezifika zona isithiyagalolunye. Siyazifundisa njalo siya offer ama-services a-related kwizindimi lezi, agoqela uku-translate kwama-document lokuyi-interpreta, uku-edita ababelobile abakulobileyo kanye loku-proofread.
La kucabanga njani ukuthi lenze umsebenzi lo?
So owenzakalayo ukuthi sabona ukusilela okukhona empilweni nje la kuma-communities ethu, ikakhulu ku-cooperative la classes esikhangela ukuhanjiswa kwemibiko. Uzathola ukuthi eminingi yakhona iyabe ilotshwe ngesilungu, izafuna ukuhumuthelwa isiwe esintwini, isiwe ku-French, isiwe esishoneni, isiwe kanye la ku-sign language. So kuba lokusilela thize okuba khona. Ungakhangela kunika umzekeliso ngesikhathi se-COVID, imilayezo eminingi yelotshwe ngesikhiwa eyayisakazwa lugatsha lwezempilakahle, i-Ministry of Health. Kodwa abangezwayo endlebeni labangakhulumi ngemlomo abasebenzisa esithi i-sign language babesilela sizokubuya ku-information ababeyithola ekusakazweni okwakusenziwa imilayezo leyi kanye lezimemezelo ezinye ezihlize ezaziphunyiswa ngohulumente kanye dogatsha lwezempilakahle. So thina ikho lapho esasingena khona ke lapho. singwedi sukubana abantu bathole ye injalo bafinyelele imlayezo abangabele idinga.
Njengo sakhulayo kuyini okwakupha idlabuzane kumbe umfutho ukuthi ufuna ukuyenza umsebenzi onje?
Ngiyabona mina idegree lami lakuqala kibelingele esiNdebeni kwathi elesibili laba yi-masters ye-African languages. So vele ngingathi kuyinto engayifundelayo esikolweni emfundweni yaphezulu. So ngokusebenza nje engangikwenza ngokufunda engangikwenza ngangibona ukusilela okwakukhona leso sikhangele endabeni zezindimi lezi zama-languages. So yikho-ke ngavela ngahle ngaba lesifiso sokubana ngenelise lami ukuvala lelo hlandla elalivulekile kuma-languages. So kuningi okuyake kumele kwenziwe, siyazama sibile ngendlela zokubana sisebenzelana kanye labanye nje esiyabezile mbono efanayo kuhiudionali.
Kwabanye nje abasakhulayo abangabe bebona umsebenzi owenzayo lowo bemangala nje ukuthi ha omunye osakhulayo yenelisa ukwenza umsebenzi onje, umbiko ongaba lawo nje onkuthazo kiwo ngokuthi
ungabona njengoba ngishilo lapho ekuqaleni ukubana i-degree lami lakuqala emfundweni yaphezulu lalingele esiNdebele. So uzathola ukuthi ekufundeni engangikwenza baningi ababebuza ukubana wenza i-degree lesiNdebele ufuna ukuyasebenza msebenzi bani, abaningi njalo babesithi ufuna ukuba yinyanga yini. So engingakutsho nje kubana abantu abasoze bathule ngoba imlomo vele ngiyabantu ukuthi bakhulume, kodwa thina njengolutsha kumele ukuthi kwesiyabe sikwenza khonoko sithole isiyenelise ukunanzelela amathuba akuhlangothi esikilo. Ungabe ukwezokulima, ungabe kuma-languages lapho esikhona, lathi sabone ukusilela okukhona, sabona amathuba akhona, saqalisa ukusebenza khonapho. So njengolutsha ozokufuneka ikakhulu nxa uselizweni elifana leZimbabwe leli lakithi, sokufuneka ube ngumuntu oyenelisa ukubona amathuba akhona. Ungabe ukuluphi uhlangothi lwezemfundo kumbe ufundele uphi umsebenzi, ubone ithuba elikhona njalo lisebenzise. Ubuhle esilabo thina kuma-languages kokwezindimi ukuthi indimi zingena yonke ndawo.
Okusigaba sabatsha namhla besixoxa loSipho Sibanda owasungula inkampani eyokutolika e-Alaso. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ube losuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Nyanji usipha impumelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu elihlezi endaweni yokuqala engalanini yemiklomelo yelengezi Platinum Stars linqobele yada nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eBaobab. Limpumela ishi iqembu leli lemiklomelo engamashumi amahlanu lesikhombisa 57 kuthi ele Dynamos lona elinqobele ze-PC Kariba nge-1 kanye lisendaweni yesibili lilemiklomelo engamashumi amane lathoba munemunye 49. Eminye imidlalo edlalwe namhla iphele kanje. Iqembu leBulawayo Chiefs libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele Highlanders ngasemagumeni eBaobab Field. Iqembu leManchester Diamonds lichayele wange ngetuka nyanga sekibo ukuthi enkundleni National Sports Stadium. Iqembu leCapes United libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Cranbourne Bullets. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Siyakhiwe uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC waxotshisa amalunga ebandla leli edale lephalamende uthi nguye yedwa ozakhetha abazancintisa kukhetho lwama-by-elections. Kodwa amalunga ebandla le-CCC athi uyaziyenga uChabangu. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele-Israeli le-Hamas. Sikubala lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lester ngenjabulo umthembo sijembayo uKeith Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.